Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 29 kuNcwabakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike wele China lamuhla lapho athi uzakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuqinisa ubudlelwano kwezenotho lezombusazwe phakathi kwamazwe omabili.
Kuyalotshwa kulotshwa izivumelwano ukuthi kuzakhiwa lokho kulezigidi ezingaka ezizayo, kodwa akuveli obala ukuthi kathi abantu bona kuyini abakutholayo.
Isikolo esiqhuba uhlelo lwabantwana abaswelayo abakhaliphileyo ezifundweni zabo olwe-United States Achievers Program kumbe USAP sesiqalile ukuthatha abazaqhuba izifundo zikaform 4 noform 6.
I-USAP yanginceda kakhulu ngoba ngikhuluma nginje ngiya ku-university, bancediswa ukuthi ngi-applyele. Baningi abantu emfunde labo asebetholile ezabo indawo emazweni achiyeneyo.
Ukansila Bruce Meli Moyo oyinkulumane kwaBulawayo okubandla le-CCC usokhulule nge-bail entolongweni, njalo isinqumo sokuthi abe-CCC ababotshwa eHarare abagoqela umnumzana Jameson Timba bengakhululwa sesidluliselwe phambili okusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla lapho athi uzakhulumisana khona leziphathamandla zalelo lizwe ngokuqinisa ubudlelwano kwezenotho lezombusazwe phakathi kwamazwe omabili. Kumbiko awethule enkundleni ye-X esesabelweni se-Shenzhen, uMnangagwa wazise ukuthi uzakwethekelela njalo ezinye izabelo zalelo lizwe ngaphambilini okokungena umhlangano omkhulu ophakathi kwele China lamazwe aseAfrika oweForum on China Africa Cooperation ozaqala ngolwesibili oluzayo kuye phela mhlaka 8. Umhlangano lo ngokuqinisa ubudlelwano okwezokuthengiselana phakathi kweChina lamazwe eAfrika. EleZimbabwe lilo budlelwano obujulilele leChina futhi amazwe omabili ahlala elobelana izivumelwano okwezokusebenzelana ikakhulu kwezenotho. Kodwa abanye bathi eleChina lihuquluza umnotho weZimbabwe, ubona abantu bakuleli bengatholi lutho olubashudukisayo. Sixoxelo landela ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu.
Okuvamileyo osokuvelile kusuka emva singathi ngama-patterns ngendlela iChina elodlelana layo ngeZimbabwe, ungathi ngabaholi beZimbabwe mele abakhokheli basamazwe e-Afrika, ukuthi ubudlelwano bakhona kukhanya kwaziwa yibona abaphezulu. Kuyalotshwa kulotshwa izivumelwano ukuthi asukulotshwe lokho kuzakhiwa lokho kulezigidi ezingaka ezizayo, kodwa akuveli obala ukuthi kathi abantu bona kuyini abakutholayo. Ngomgabe singakhumbula ngesikhathi kusakhokhela umgabe kuba lokuthi ngama-mega deals, besithi ma sithi siyakhangela amaphephandaba la akhontrolwa nguhulumende akhokhelwa yaleli bandla elibusayo esingathi yi-ruling party, singathi ma-state controlled newspapers, abehlala nje ebhala ekhuluma imihla yamalanga ukuthi umongameli uselobelane leChina isivumelwano esinje. Kuze kwafika nje laleli gama elithi khona ibizo lithiwa ngama-mega deals, amadili amakhulu. Kodwa ukuthi kuveleni ukuthi singathi kwavela sikwazi. Siyabona nje nansi iParliamente yakhiwe, akujali ukukwenza nje kwamanye amazwe. Lezinye nje izinto ezithile uzothi abafake imali yedame elinje lalokhu lalokhu. Kodwa akula siqiniseko, njalo akuveli kahle ukuthi kathi kuyini kahle kahle abantu abazokuthola phakathi kwala ngamadili okuhlala kukhulunywa ngawo.
Umhlangano weChina lo ozangenwa nguMnangagwa lamazwe aseAfrika uqakatheke kanganani ikakhulu kuzwe leZimbabwe?
Umhlangano weForum on China Africa Cooperation uthiwa yi-FOCAC uhlala nje uqakathekile kuwo wonke amazwe aseAfrika, ngoba masesibhekisa sesifaka iZimbabwe iChina yilo ilizwe engani elithembile kwamazweni amakhulu ukuthi yilelini kusekelo ngokukhipha izimali ezingabuzwayo. iChina yona ayibuzi kangako, ayicubunguli ukuthi kathi lo muntu oleli lizwe liboleka imali liqhuba kanjani ihlelo zalo lokuthi liziphethe okungakanani emhlabeni, njalo lokuthi libonakala kanjani kumphakathi kwaleli lizwe. So ngakho-ke lolu hlelo luqakatheke kakhulu kubabusi beZimbabwe ngoba iChina yiyo engani bayithembile. Singabhekisisa sibuyela ngasemuva naso siyakhangela lalapha kuhlanganiso yamazwe omhlaba, United Nations, iChina ilakho nje ukusekela iZimbabwe ma engani iZimbabwe singene enkingeni kule singathi Security Council. So mbona sengathi iZimbabwe ayingeke iswelakale ezintweni ezinjalo or izinto eziqhutshwa iChina as international, ngoba iChina yiyo ilizwe elizimiseleyo kakhulu ukuthi khona lisekele izinhlelo zikahulumende weZimbabwe kungela mbuzo, kungela kuthini. Ngakho-ke mbona sengathi kufana nje lalokho okwenzakele eminyakeni edluleyo ukuthi kuzaba yibo bona abaholayo ukuthi bazathola usizo. Lolo sizo thina soze sibe lwazi, kuzoba nzima ukuthi abantu makhaza bazi ukuthi batholele.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe kwexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekweleBhilitane. Ukansila Bruce Melimoyo wenkulumane kobulawayo ebandla le-CCC owetheswa icala lokuthi wayeqoqa ukutshengisela phambilini komhlangano we-SADC ukhululwe ngemali yesibambiso e-bail. Ababotshela isizathu esifanayo abebandla linye eHarare abagoqela umnumzana Jameson Timba balokhu bevalelwe entolongweni, njalo isinqumo sokuthi bengakhululwa nge-bail sedluliselwe phambili. Ezinye njalo iziphakamandla zebandla le-CCC ezigoqela umnumzana Prince Dubeko Sibanda zilokhu zivalelwe kanye labalwela amalungelo oluntu. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso zamazwe omhlaba ezilwela ilungelo loluntu sezikhuthaze uhulumende ukuthi akhulule ababotshiweyo laba ngoba zisithi kusobala ukuthi abadalanga cala. Ngwelinye icele umthethwandaba kamantshi namuhla wenqabile ukukhulula nge-bail osomabhizimusi ababili umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu abetheswa icala lenkohlakalo kuhlelo lukahulumende olwembuzi. Isikolo esiqhuba uhlelo lwabantwana abaswelayo abakhaliphileyo ezifundweni zabo olwe-United States Achievers Program kumbe USAP sesiqalile ukuthatha abazaqhuba izifundo zika-Form 4 lo-Form 6. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesikolo lesi unkosikazi Rebecca Mano uthi abantwana abafisa ukuqhuba izifundo esikolo lesi kumele bethathe amaphepha okudinga indawo emahofisini abo kobulawayo eGweru leHarare. Uthe baqakathekisa izifundo ze-science, physics, maths lezinye.
We are actively recruiting right now the next best and brightest students to join us.
Sidinga abantwana abakhaliphileyo. Sizaqeda ukuthatha amabizo abantwana mhla ka 13 September. Abafuna ukuthola incwadi zokungena esikolo lesi bengakwenza ngendlela yezintathu. Balakho ukuthola incwadi zokungena esikolo kobulawayo ku 55 Jason Moyo eHarare ku 23 Connard Avenue laseGweru Memorial Library. Ungathola amaphepha ku-social media education matters kumbe ulakho ukuloba i-email ku-ignition@asapschools.org. Kumele abantwana bazibhalele bodwa incwadi lezi.
Unkosikazi Mani uphinde wathi isikolo lesi esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2020 silabantwana abaningi abaphutsha ukuhle izifundo zabo baqhubekele phambili ngabakufunayo kwelemelika. Uqhubeke sithi isikolo lesi sithola usizo ebantwini abalothando ndawonye lenhlanganiso ezifana lesimbisa brand.
We have been built completely from the good graces of donors and what always
usizo lwethu oluningi siluthola kwelemelika, kodwa sithola enye ingxenye khona lapha eZimbabwe. Osomabhizimisi abafana lesimbisa labanye abancane basincedisa kakhulu.
Ucele ukuba uzulu weZimbabwe labaphandle kwelizwe bangenele ukuze kufezeke amaphupho abantwana abafisa ukwenza ngcono empilweni zabo. Isikolo lesi esithatha abantwana abangamashumi amane lanhlanu 45 ngomnyaka sifundisa izifundo ezigoqela i-mathematics, physics, chemistry, computer science le-robotics. Abantwana abangena isikolo lesi bathola ithuba lokudlala imidlalo engajayelekanga efana ne-rugby, ukubhukutsha neminye engatholakali kwezinye izikolo. Abanye abantwana abafunda esikolo lesi babonga kakhulu abakwenzelwa nguNkosikazi Mano. Abanye sebephila ngcono khathesi kulalokhu ababebhekane nakho bengakangeni esikolweni lesi. Omunye wabakhulumela Studio 7 nguSean Sibanda othi isikole lesi saguqula impilo yakhe okumangalisayo.
I-USAB yanginceda kakhulu ngoba ngikhuluma nginje ngiya ku-university. Bancediswa ukuthi ngi-applyele ngikhona le isikolo, njalo baningi abantu emfunde labo asebetholile ezabo indawo emazweni atshiyeneyo.
USean uphinde wathi
kumele atshengisele ukuthi uyingcitshi kwezemfundo ikakhulu kwezama-sciences wenzela ukuthi abe le-chance enkulu yokuthola indawo. Bese usithi i-demonstrated leadership potential, kuqakathekile ukuthi utshengisele ukuthi uyakwazi ukuthungamela abantu esigabeni kumbe esikolo ofunda kiso.
Amazwi akhe asekelwe nguLesedi Chirukutsi olubhekise eMelika owaphumelela kuzifundo zakhe njalo osethule indawo yokwenza izifundo zokuba ngudokotela.
Abadala abatsho beqinisile ngxabe besithi amajodo awela abangelambiza, kodwa kwesinye isikhathi amajodo awela abalezimbiza eziningi kakhulu okokuthi abakwazi ukuthi bazokwenzani ngezinye zakhona. Kimi kwakuchiyene, kwakusemnyameni empilweni yami, impisi sidla umniniyo. Kuleso sikhathi imbiza yakhona yayingekho namajodo akhona ayengekho, kodwa ngiyambonga umdali umvela inqanye, ngibonge kanye le Subcommunity School.
Ukhulume kabanzi ngokwamenza wangena kuzifundo zempila kahle.
Isikolo lesi ngizathi yindawo enhle kakhulu, yangitshintsha indlela engibuka ngayo impilo, yangipha ithuba lokuthi lami ngibe ngumuntu. Sikhuluma kanje ngilungiselela ukuthi ngiye e-university eMelika. Ngiyabonga kakhulu kuleli thuba ngoba ngiyajabula, ngiyathokoza, inhliziyo yami imhlophe nke okongqoqwane.
Abafisa ukuba kwazi okuningi ngesikolo lesi balakho ukungena enkundleni yokuxhumana eFacebook kukheli elithi Education Matters Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlandeli Zindlovu.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngomvulo ozayo kuyabe sokufike umnyaka lapho umkhokheli webutho kwele Gabon umnumzana Brice Nguema owasithunela owayebusa kwelelo lizwe umnumzana Ali Bongo wethembisa ukuthi umbuso uzawusa ebantwini ngomnyaka ozayo ngemva kokhetho, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu eNairobi eKenya sebekhangwa likhefa lapho abaphekelwa khona ukudla yimitshina yama-robots okungokwakuqala emhlubuleni we-East Africa. Umuntu uyabeka ukudla esitsheni sokudla esikurobot le, yona ibisihamba etafuleni lapho okuhleli ozokudla, ifike imnike lokhu kudla, kubika abezindaba abe-Associated Press. Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxo mpikiswano sihlaziya inkuthazo esivuse ikhanda njalo kubandla lezano PF ukuthi kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi sivumele umholi walelo bandla umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ancintise kuhlandla lesithathu umbuso wakhe ungafika komlindi yakugcina ngomnyaka ka-2028. Lokhu kusanda ukwethulwa isigaba seZanu PF seHarare esengezelele kumibono yezinye izigaba zelizwe kulelo bandla, lanxa eminye imibiko esithi akusibo bonke abakufunayo lokho. Laye umongameli Mnangagwa usanda ukuthi kasoze alokothi ancitise kufuthi. usithandekile mhlanga we Studio 7 uxoxa lengcwethi ecubungulezo umthetho umnumzana Ngqobani Sithole umgcini sihlalo wehlanganiso yamagqwetha abameli Lawyers for Human Rights endawonye locubungulezo umbusazo umnumzana George Mkhwananzi owayengumsekeli kamgcini sihlalo wehlanganiso ye National Constitutional Assembly ingakabe libandla lezombusazwe onguye osungula lengxoxo.
Ngibona abasuka bayehlohla abantu ngezinto ezingayisizo bese kusiza sengathi uvele ebantwini kodwa kuyikuthi kulomoya uhaga lohova ufuna ukuthi umuntu aqhubekise esikhundleni esidla encinda ngesikhathi abantu behlupheka kodwa engakwazi ukuthi afake izihlelo ezathuthukisikizwe liya phambili.
Mnumzana Sithole uthini ngalolu daba?
I-challenge esinayo ukuthi incumbent according to our constitution ingazi amendwe ingalowo osesikhundleni kade kakumelanga aqhubeke siyaphambili. So nxa laba beza ku-PFF besithi umnankekwa kumele aqhubeke bayasihlolela kuthiwe 15 terms for upresident that is not a problem nxa kuzokuthi amazimbabwenzi afuna kube njalo but i-problem ukuthi yena lo uhleziyo kade esesikhundleni akumelanga aqhubeke u-section 328 we-constitution uklie.
Mnumzana Mkhwananzi kuyini solayo ngokuthi umongameli nanga kwaqhubeke ebusa kuyikuthi kuyamvumela ukuthi abuse.
Yebo ngiyezwa ukuthi noma kungaze kube kuyaguqulwa kodwa lo onguyohleliyo ongaphakathi kuye akumelanga kube nguye ozovuna ekuthini sokusuke kwengezelelwa kwaya kuhlandla lesithathu kodwa ngokuningi babameli bezanu ephalamende bazoguqula khona lokho bakwenze kusuke kuvumele ukuthi yenalo ohleliyo abuye futhi kuyo ozovuna ukutshintshwa lokuguqula kwe-constitution ilizwe linye ngalinye ikakhulu ilizwe linye laseZimbabwe alibaswelanga abantu abangaliphatha balikhokhele balihole ngcono kunaye umnangagwa. Umnangagwa kade waba khona kusukela ngosuku lokuqala umbuso wezanungena umgabe ebusa ubevele khona akukho okutsha asengakuletha manje kwanele esesibole ngomnangagwa abantu basuthi ngombuso wakhe usemdala futhi kuyinokutsha asengakuletha ebantwini baseZimbabwe abale average age eku-30 makahambe ayophumula avulele olutsha lungene luphathe uze kube namacebo amatsha ilizwe lihlume kabutsha likhathele ngokube liphuziswa amanzi amadala awempi yenkululeko sokumele ukuthi-ke bathole umoya omutsha wokuphefumula.
Yebo-ke siyakuzwa Mnumzana Sithole kuyini esingabona kusenzakala lapha kuyikuthi bengazama ukuthi baguqula isisekelo sombuso
Zimbabwe yiwo abaleduty akhangele i-constitution yabo kulento okuthiwa yi-state eyiyo yeZimbabwe kuleso sifa le-government eyizanu-PF okwamanje izanu-PF is the temporal bearer of state authority izanu-PF ifuna ukuthi kubanjwe njani ayisikho okufuze kwenzakale yikuthi nxa savumelane njengoba savumelana ngo-20 ukuthi umuntu ongenayo abe ngu-president kulama-terms amabili umuntu yena lowo kufuze abantu ngama-terms amabili.
Ungomunye walabo abake bephanyeke udaba imthethwandaba bephikisana lohulumende ungathi kulula yini ukuthi abantu beziphathele lolu daba ezandleni zabo?
Abantu kufuze bahambe enkantolo kwesi sikhathi kuyaphumelela mina nginyamazane esebenzela enkantolo so kimi ukuya enkantolo yikho kufuze kwenzeleai think enkantolo yenze esayo isinqubo kodwa sambinini khona yikho kumele shikho silo mnyama umnyama esilawo yokuthi nxa kule abantu ababona asithi ngama-legislator abangaboniyo ukuthi kufuze siprotect i-constitution umnyama omkhulu elizweni lo we hope ukuthi kwenelanga bazacabanga kuhle bakubambe ngendlela eyiyo ukuthi nje i-constitution is not a problem but i-problem ukuthi lokho kade ekhona aqhubeke ngoba sesivaleleka that very cause esifuna ukuthi sitshintshe.
Ukodwa ongasigqibela ngakho Mnumzana Mkhwananzi ukuthi bengavumelana yini bonke ababandla lezanu-P F ukuthi ancintise njalo aqhubeke busa kumbe singabona kulokulwisana phakathi kwaleli bani?
Inqubo enziwa kuzanu kuya ngokuthi ngubani ozwa bengasesidukweni izanu namhlanje i-congress esiyayo ingakhipha isimo sokuthi uChiwenga uselahlekelwe isikhundla. Kodwa uma kuyikuthi lapho kuyikhona okulele khona umbuso babona sengathi uSiwenga umele aqhubeke, uzabona kusiyaguqulwa ngemva kwensukwane ezimbalwa sekuthiwa lo othe uSiwenga kaseyikuthi unamanga. So esesimele sikulalele sikuzwa yikuthi njengoba abe ama-war veterans laba babelwela inkululeko kuthiwa yibo abangathi baphikisana nakho, mhlawumbe kungenzeka ukuthi njengoba bona bexhumane nabebutho, abebutho abakufuni. Uma bebutho kona lokhu bengakufuni, umnumzana umnanga kakasoze akuthole khona lokhu akufunayo, ngoba ilizwe laseZimbabwe liphethwe futhi likhonyelwa yintando yebutho. Ma ibutho lithe lona kumele kwenzeke, kuzokwenzeka. Uma kungasoze kwenzeke, hayi bazozama abakuzamayo okwamanje, bazame ukugqugquzela izigaba ngezigaba zonke zithi siliqi zibe ngu-10 zithi ziyakufuna, kodwa ilizwe lokugcina lizaphuma embuthweni.
Umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi yecubungulo zombusazwe owayengumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso ye-National Constitutional Assembly ingakabe libandla lezombusazwe, ubexoxa endaweni lomnumzana Ngqobani Sithole, umgcinisihlalo wenhlanganiso yamagqwetha abameli Lawyers for Human Rights, belo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika isigaba seGeorgia ngesinye sezigaba ezilakho ukuveza ozanqoba kukhetho lolo. Intatheli zindaba yeVOA uScott Stearns ukhangela imikhankaso eqhutshwa eGeorgia. UKamala wakhetha ukuhamba ngebhasi ebhoda eGeorgia ngemva komhlangano webandla lakhe omkhulu weDemocratic National Convention. Waqala umkhankaso wakhe wesikolo lapho yena lomsekeli wakhe umnumzana Tim Walls abakhulume ngenjabulo abalayo ngomkhankaso wabo.
I'm grateful to be part of the team with a really great head coach here and your next president of the United States, Kamala Harris.
Ngile njabulo enkulu ukuba phakathi kweqembu elikhokhelwa umkhokheli woqotho njalo zaba ngumongameli weMelika uKamala Harris.
Inkosikazi Harris uncome ubukhokheli babatsha baseGeorgia.
Your generation, all that you guys stand for, everything you have at stake is what is going to propel our country into the next era.
Konke elikulwelayo yikho okuzathuthukisa ilizwe lethu lifike kuzinga elilandelayo.
Ongena kukhetho lukamongameli mele ibandla leRepublican Party umnumzana Donald Trump ubekhokhela eGeorgia okwesikhathi eside kulumkhankaso, kodwa kulandela ukuphuma kumkhankaso kukamongameli Joe Biden ucwaningo luveza ukuthi uTrump loHarris sebelingana. Ongena kukhetho loTrump umnumzana J.D. Vance ubese Georgia ngeviki edluleyo.
We're going to do it together, but only if you get us across the finish line in Georgia. This is one of the most important states in the union.
Sizanqoba ukhetho nxa lingazivotela ukuthi sichaphe lapha eGeorgia. Lesi ngesinye sezigaba eziqhatheke kakhulu elizweni.
Umkhankaso kaVance loTrump ugxile kakhulu kulokho abathi imithetho yezenotho lemingcele engasebenzanga kuhle, njalo uTrump etshele abavoti beGeorgia ukuthi kungumlando kaHarris.
With your vote, inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming and we got to stop them.
Singathola ivoti yakho, ukukhwela kwentengo yempahla kuzaphela. Abokuza abangela maphepha bazabiselwa lapho abavela khona. Bayangena njalo kumele sibavimbe. Libonile ukuthi usesithini? Uthi silomngcele osebenza kuhle. Babe lomngcele ovuza ngendlela engakaze ibonakale kumbali yethu.
Unqoba kukaTrump eGeorgia kulakho kubanzima ngenxa yokusola akwenza usebalikhulu wesigaba lesi okubandla lakhe olodumo uGovernor Brian Kemp owanqoba ukukhetho laloba uTrump wayengamsekele. UTrump uke wakhupha imbiko yesithi uKemp lesinye isiphathamandla laseGeorgia uBrad Raffensperger yibo abamdlisayo eGeorgia ngomnyaka ka-2020.
Raffensperger and Brian Kemp, your governor, who I got elected, by the way. If it wasn't for me, he would not be your governor. I think everybody knows that.
URaffensperger noBrian Kemp, usibalukhulu wenu, yimi engamphathisa ukuthi avotelwe, kungayisimi ngabe kangenanga kulesi sikhundla ngibona lonke liyakwazi lokho kala kwethembeka yebo akathembeki
ngalesi sikhathi kulokuncintisana okukhulu eGeorgia uTrump usebenzise inkundla yakhe yokuxhumana ebulenjini ukubonga uKemp ngosizo lwakhe kanye losekelo lwakhe eGeorgia. UKemp ukhangelele ukuthi uzakhokhela umkhosi wokubuthanisa imali yomkhankaso kaTrump e-Atlanta ngolwesine. Umthethandaba waseGeorgia ngomnyaka wedluleyo wethese uTrump labanye bakhe umlando wokuzama ukuguqula impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 ngendlela ezingekho emthethweni. Amagqwetha kaTrump kuyona liviki aphanyeke isicelo sokuthi udaba lolu olungasoze luthonisise kungakaqhutshwa ukhetho lulahlwe. Ibhodi ebona ngokuqhutshwa kokhetho eGeorgia ngomvulo ivume imithetho emitsha abanye abathi ilakho ukuphazamisa amalungiselelo okhetho lukalwezi. Amalunga ababili ebhodi le aphikisana lomthetho lo. Abathathu abavumelana nemithetho le banconywa ngamabizo nguTrump esithi balwela iqiniso lempumelelo. Udaba lolulu qoqwe intatheli izindaba ye-VOA News uScott Stearns lalethulelwa yimi uDaba Kangcube oweStudio 7.
Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linaba laleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ake ngithi mina Studio 7, sanibonani. Ninjani na? Hayi siyavuka. Hayi, noma nithumela nje ama message nange-20 zika-August nithumele angeni, angazi ukuthi kodwa kuyakubonakala ukuthi kuthikiwe kumakiwe, kodwa hayi akula nkulumo ngoba nanku lapha into ezinhluphayo. Angithi uyabona nasi ibhasi izibulela abantu kodwa iZimbabwe kuthiwa kule new dispensation. I-dispensation enjani manje abantu bafunani ngaphandle? Usizo abanye abantu labo lokho bekhuluma bethi hayi abantu abalangqondo, abantu bayadelela i-government. Yiphi i-government eyehlule ukucontrola abantu bayo ukuthi abantu besebenze, bethole imisebenzi? Ah, esiza kubona, sesikubona ngamehlo. Hayi abantu abathanda izanu angazi ukuthi banjani, angazi ukuthi banjani. Nyani stru, ngiyakhuluma ngiyaqeda. Izanu ibuleli lizwe. Siyabonga noTamashona. Izanu PM. MawungaTamashona ophet impofu yini. Alright.
Yebo basakazi abahle baka Studio 7. Mina ngithi kwesi sikhathi ngangikhale ngithi umuntu ophambanisayo nguJoshua Nkomo. Kodwa Zimbabwe mina ngiyambona ukuthi umuntu ophambanisayo. Ngiyengobona ngiyakhankwela u-Ian Smith wayethi asishiye kuso namaNdebele ngale ngimbusele iSource Bay. Ngani wavuma kwakurayithi. Ngani inkemenkeme inkinga lezi zihlangalazo lapho nganika sizibone. Kwesuthi kwesibili ngikhala ngayo uJoshua Nkomo futhi. Ngani uJoshua Nkomo wathi khwampana ngesikhathi sentumbane seziqwaqwazana. Ngani wayekela wagada yena uhamba eSouth Africa noma wagada wayeZambia wakuzaluka bavele kahle noma sisithi siyaphila sifana nabantu abafileyo ngoba i-property yethu asilayo siyathathelwa ama-resource ethu siyathathelwa kwakhala kwapha emaNdebeleni. Imigodi wonke eminingele ibanjwe ngabantu besitholeni. Amabhizinisi wonke asekhona lapha ngayesitholeni usuzibuzukhona kathi wena yiwa ale malini bayithatha ngaphi?
Studio 7 salibonani linjani? Yazi inhliziyo zalabo badala bezanu-P F Shem zilukhuni ziwomile njengetshe ikakhulu laba babuya emathebhelelendi. Ungaze uzibuze ukuthi ngempela babuya khona na, ngoba amanga abakhulumayo azisusizi, asilimaza thina sihluphekile singabantwana singenamsebenzi. Namhlanje kula iyouthi elenelisa ukuthi likwazi ukuthenga indlu, elenelisa ukuthi ikwazi itshintsha impilo yalo. Sifinyele ukuthenga ukudla nokuphilela ukufundisa abantwana. Okuningi akukho nxa ukuthi imisebenzi ayikho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landela kokusithumela eno imibono kunombolo ezithi +12024650103 18. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esicubungula inhlelo eziqhutshwa ngabesifazane beZimbabwe abakwamanye amazwe kanye labasekhaya. Singakehlukani-ke zihlobo, sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele China lapho azaqhuba umhlangano labanye. Okwakhathesi siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngudabuka Ncube Lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.